Linsolo iphuma ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukuya eChipinge kusasa emcimbini wokunikeza uSithole inhlonipho le ngomsebenzi awenzayo wokulwela inkululeko yelizwe. Uhulumende ukhuphe umbiko esithi lokhu kwenzela ukuba uSithole njengeqhawe elakhohlakalayo embusweni wakuqala aphiwe inhlonipho yakhe ukuba le mudi yakhe inakekelwe nguhulumende. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe ziyasola leli nyathelo zisithi kuyini okungabe kwenzeka ilandala ezanupf lacabanga ukumkhumbula uSithole sekule minyaka eminingi kangaka lokhu watshonayo. Ingcitshi yembali yezimbabwe esebenza nenhlanganiso yezimbabwe revolutionary council umnumzana Thembisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba izanupf isidinga usekelo.
Ukubona kwami lokho ngathi mina njengokuba kwazi izanupf bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abesigabeni seChipinge abesigabeni sesindawini bengaba ngabantu abangabona u-ED njengomuntu oqondileyo. Undabaningi zimele sinanzelele ukuthi waba umpresidenti ozanu bona umongameli okhona kathesi bengakazi.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bomo Sibamba yena othi uSithole kazange amukele nguhulumende weZimbabwe nalapho esaphila.
Sithole ngangimazi eyiliberator engumuntu olwela inkululeko yabantu. Lokhu ngingakugcwalisa ngokuthi ule plaza elalo eHarare alithatha walipha abantu ukuthi bahlale kulo. Uhulumende kaMugabe wacotsha abantu kuleyo ndawo wathi abafanelanga bahlale khona. Kodwa uSithole esefile lelo plaza uMugabe walithatha walipha abantu ukuthi bahlale khona. Umahluko wakhona ungabi lapho kusehlula khona. Izanu kathesi idinga ukuthi isekelwe ngabantu isicabanga amaqhawe akudala ukuthi bawaphe izikhundla ngoba bafuna ukusekelwa.
Uhulumende encwadini ayilobe izolo uthi lokho akulandele zombusazwe okugcizelele ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo yena othi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele kumanyanisa ilizwe.
Ayikuyinto enhle esibile yenziwa ngumongameli ukuthi akhumbule esingathi thina yiwo ama-pathfinders estruck seZimbabwe abayiwo abayiqalayo indaba ye-resistance against i-colonial regime. Obaba uNdlangalinga Sithole ungakhangela ngomunye wabantu bokuqala abasukumayo esingathi ngama-early African nationalists nxa sikhangele i-struck for independence eZimbabwe. Ngakho-ke asobantu okumele bekhohlakale uma sithi sikhuluma ngembali yeZimbabwe.
USithole wakhethulwa yingwe ngomnyaka ka-1920 mhlaka-21 Ntulikazi. Abazali bakhe kungumnumzana Jim Sithole oweChipinge lonkosikazi Siyaphi Chuma onyama endlovu. Wabhubha ngomnyaka ka-2000 mhlaka-12 Mpalakazi. Wangena kwezombusazwe engumphathi sikhwama webandla le-National Democratic Party NDP njalo waba ngumgcinisihlalo webandla leZaphu. Wayengumfundisi webandla le-United Church of Zimbabwe UCZ efundele ukuba ngumfundisi kwelemelika. Kuthe ngesikhathi ibandla leZANU-PF livunjwa waba umkhokheli webandla leli wakuqala. Wasekhishwa ngomnyaka ka-1975 ephuma ejele lapho ahlala khona okweminyaka elithumi ebotshelwa umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi abamhlophe. Ngimele isithu sendlu seHarare ngimlungu bezindlovu.